Udaba siyaluzwa babugande uhlupho lapho lukhona ukuthi izinto zakithi babugande ezihlanganyela noma ngithi ezihlanganisa ipolitics zilomthelela omningi phakathi kulokuthi nxa sikhangela emuva kwezinye izinto ezadlulayo uyathola ukuthi nxa kuwukuthi sekukhona mhlambe okungahambi kuhle kwezepolitiki kwesinye isikhathi uthola sekuvezwa kakhulu izinto ezihlanganyele lezinto ezifana laze nalezi esizibona senzakala kathesi kubaba uMohadi. Okuyinto enzima kakhulu okwakathesi ukuthi singayibeka sithini, kodwa-ke khona kuyisimanga kakhulu ukuthi siyazi ukuthi abantu singabantu ziningi ezinye izinto esiyabe sizibone senzakala, kodwa-ke ezinye izinto zigcine sesizizwa mhlambe ngemva kwesikhathi eside kakhulu ukuthi hayi kwake kwenzakala into enje, noma sekuze kwavela abantwana ukuthi hayi kwaze kwavela abantwana. Kodwa-ke kubaba uKhembe Mohadi into yakhona ikhanya iyamjaha kakhulu kusase ngama-phone calls okuyinto eyisimanga kakhulu eyenza ukuthi uZulu acabange kaningi, ngoba siyazi ukuthi kwesinye isikhathi ukucwasana ngokobuzwe, ukucwasana ngokobuhlobo yinto esasekhona njalo. UKhembe Mohadi engumuntu omelele iMatabeleland kwesinye isikhathi into yakhona ichiya abantu benemibuzo eminingi ukuthi kambe sure kungabe kuwukuthi yikho yini nje konoko esikuzwayo noma kulomthelela thize.
Manje nxa kuyikuthi akula ukubandlululo, ngumuntu nje laye ozenzela ubuchapha bakhe, singathini ngesihlalo asikuso sona lesi? Kuyaba kumele asuke na ngoba esesihlambazile, kumbe ngumuntu ongaxolelwa nje achiwe aqhubeke elokhu ebusa?
Sekusiya ngemithetho babugande eyabekwayo ibekwa i-political party njengokuthi iZANU-PF inje ukuthi kwazakale ukuthi nxa sokufika izintweni ezifana laze nalezi ezifana lokho okwehlele u-deputy president, ukuthi nxa kusesimeni esifana lase nalesi ukuthi ufanele ukuthi kwenziwe njani. Abanye mhlawumbe phose sekungathi ahlangane nabe-disciplinary committee okungakuthi umongameli kuyase ufanele ukuthi akhiphe ilizwi mhlawumbe ambonise ukuthi indoda lokhu lalokhu izinto kuyafanele ukuthi uzikhangele uzinanzelele. Kodwa njalo kuphinde kube ukuthi into efana naleyo ijike ibe yi-personal issue yakhe eyenzakeleyo. Kodwa-ke nxa isibuye isiba yi-personal issue, nxa usazi ukuthi ungumholi ohola abantu, awusela personal issue, yonke into yakho uyabuyenza yonke into yakho ijike iyefika ku-public masinyane ngenxa yokuthi ungumholi wabantu. So yingakho sonke isikhathi kudingakala kakhulu ukuthi nxa ungumholi wabantu unanzelele indlela zakho zihambayo ukwenzela ukuthi ungagcini usuzithola usesimeni esifana lasenalesi.